Siyawenza umsebenzi lo mkhulu kakhulu, njengalokhu sikhuluma, siyahamba siyekhuluma kumaradio, sikhulume emihlanganweni ethile, sikwenza kungelambatana. Kuncedisa abantu ukuthi bazwisise ukuthi sababodwa phakathi kwalinto. Into le ikhona, yikho kuthiwa human. Angithi u-H lwamumele ukuthi yinto etholakala ebantwini, abantu okumele bayase, bayemukele, babone ukuthi bangancedakala njani. Siyenze imizamo yonke. But even that in a corruption a professional. Ukuthi imali zona lezo zazifulele ebantwini lanxa bengakhuluma bona bengale phezulu. Into ehluphayo ukuthi akula into ongeyihlale phansi bayezizweni ebantwini. Kodwa phezulu ngapha abe beklabalala bebangumsinzi emningi kakhulu angani kulolu thwaba lwenzayo. So sicabanga ukuthi kakube le nto ezibambulayo ezincedisa abantu lathi mzamo siyenza bonke abantu besenza kube lezijanyana. But manje kukhanya ngomunye wethu. Wonke umuntu usethatha esingakubizwa kuthiwa i-advantage of the situation, benza ubuqili bonke obungatholakala.
Yes, so kodwa liyathola yini ama-ARV? Ahlupha yini kumbe atholakala?
Umhlupho esilalo khathesi eqinisweni elikhona atholakala go. Uyikufica ukuthi abanye abantu akade benakho olunye uhlobo lwama-tablet sebethuthiwe abangeniswa esingakuthi yi-regime, kubangelwa yikungatholakali kwama-tablets wona lawo. And futhi uhlupho olukhulu omongikazi esingathi ngodokotela baba batholakali okwenza ukuthi impilo zabantu abaphila lo mkhuhlane wamagciwane babe lohlupho olukhulu kakhulu, not only bona but ebantwini nje ukuthi bathole ukusizakala. So singathi ayatholakala kawatholakali, kwesinye isikhathi wakwanisa ukuthi uphiwe okwenyanga ezintathu, khathesi sebesenza ukuthi uyaphiwa ama-tablets maybe for 10 days, for 20 days, kumbe for a month.